umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshela iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaleminyaka elithumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lumsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba beze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhlaka 4 Nkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo eseCleft.
Cleft kutsho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip yindebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani, lokho kuthiwa yi-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo ngangaphakathi, uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lapho ekungahlangani kumbe ukuba lesikhala ephahleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelashwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kushane lo welatha kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale-cleft lip and palate welatha nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo wethela kobulawayo bakhathesi. So sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abalabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwababo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi ngunkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona mpe mpilo evele ekliptek. So mte ngizala bathi bazamu-operate baphinda bathi ngincane mbela after 6 months. So after 6 months angizange ngithande ukuyalaya ngokubani mamam wayentongosi. So kathesi sizele lihlezi.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi unomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi.
Levin uzalelwe esibhedlela sesibhedlela kwesibili. Umntwana lo uzelwe ngo-Levin uzalelwe esibhedlela seTholoti. Wayele-cleft lip palate, wa-operatwa ngo-2013. So lo nyaka kini ngicela ukubana azovalwa phakathi kwezithi ekhulume esikolo. Amatitshara bathi kabamuzwe amabala awakhulumayo. So nxa engalungiswa and ngingathaba ngibonge inkosi ukubana inkosi ikhona sinile emhlabeni.
Omunye njalo umzali olomntwana owazalwa enalesi simo ngunkosikazi Charity Mudimba.
Ngihlala iNtethasezeni, umntanami andiswanyoni nambelethela khonapha emfiko ele-cleft palate. Kodwa hayi ukuthengbasakulaukhangawuukuthwa phela nxa i-esa samdlalela ndiuthaze opare sele 10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kungalesi sizathu abenhlanganiso le kubiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika, US$3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi ese-cleft lip ne-cleft palate. Abenhlanganiso ye-Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjengeBrithani, India lamanye ivame ukuba nenhlelo zokwethekelela kweleZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweleZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.